candidate.
Not even a councillor.
Chris, into enzakeleyo kule bhasi yakho stadium ama bhasi kaMnanga Gwalawa. Awaziwayo ngokugijima rather than anything else. Ibisuka esiyabhuwa isiya koBulawayo. So ifike lapho kule band khona duze lomfula umasumu lapho kule okule bridge khona kuthi ukuthi wehlulekile umkhokheli umtshayeli wakhona ukuthi negotiate ibhasi ke yasibhewuka uphahla phansi amaviri phezulu so far kathesi esikwaziyo ukuthi sokubhubha abantu abahlanu asebebhubhile abanye basesibhedlela kusazama ukukhangelwa ukuthi khona bangaki okufuzele transfer abaserious kakhulu okufuza ukuthi besuke behambe behanjiswe empilo. Amabhasi lawana iproblem yayo yona loyo ukuthi ayagijima kakhulu kodwa number 2 ungani vele amabhasi kaMnangagwa ngezikhathi ezinje yizikhathi zokubana ecithe igazi kunzima akumanga ukuthi ngaphakathi na kwesigaba.
Manje amabhasi la ayabe ethwala abantu mahlayana nje kumbe athwala abalandeli bebandla lezanu PF njalo abevele ethatha yini abantu ebasaye emaralini kumbe ngabantu nje.
Lawa amabhasi ngawathwala abantu nje bezibhadalela kaso mabhasi awathwala abemaralini. Emaralini bajayele ukusebenzisa amazupko kodwa lawa ngawelukuzeni lawa ngawelukuzeni lawa ngawe ngawokuthwala abantu ababe bebhadala.